siyazi ukuthi abantu abaningi bayakhuluma ngendaba leka 2030 kodwa iqiniso esingalibeka thina njengebandla ikubana umthwenzi enze kuhle abantu bayatsho ukuthi ubani akaqhubeke lapha nalapha nesisezinsozi yesizwa umongameli welizwe sithena hayi ufuna ukuthi aphumule kodwa abantu uma bona besithi kufashe ku-resolution eyabuyenza ukuthi khona bafuna aqhubeke ngibona kuyabe kuyindlela zokuthi sokungatholakala indlela zangkhona zokuthi kuyavumakala yini sibona thina kuyinto yokuthi ayisiyo nto embi ukuthi abantu bakhulume izifiso zabo okuyibana loba umongameli sho njalo kodwa uma kuyukuthi ibandla lezanutf ngobuningi babo abantu bafuna ubana qhubeke kubuyela ebantwini kubhasiswa ngabantu ambona ukuthi kule nkinga ngoba abatsho futhi ukuthi uma besithi 2030 basho ukuthi umongameli akangene ngenkani batho ukuthi akulungiswe imithetho uma ingabi khona umthetho ofanele ukuthi khona ilandelwe ukuthi lokhu kuze kufezeke nayo kuyawufana ukuthi ilandelwe amboni sici kulokho mina
siyabona ukuthi ungazoguqulwe isisekelo sombuso siyakutho ukuthi zingaguqulwa lo obambe isikhundla khona manje kabukele esikhundleni baza kuphatha njani kona
ya lapha sosengabaphethe umthetho labazi umthetho ukuthi engane enjana njengoba bezwa ukuthi umongameli wakhuluma wathi yena ungumongameli olandela umthetho kumbe isisekelo sombuso so lokho sosengabaphethe ukuthi ama-lawyers labakwaziyo uku-interpreta umthetho bona bangawu-interpreta njani.